Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuMbimbitho 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, hele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni okuvimba umemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Ngilisi ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni.
Kodwa lokhu abanye bethandabuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala umunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapholisa.
It was pointless ukuthi ngiyesibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo.
Iqembu leHighlanders Football Club selikhethe umgcinisihlalo omutsha. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelwe ukuthi kuzasa liza kwamukela amajekiseni ecovaccine awukuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19 eliwanikwe ngele-India. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iphephandaba leHerald libika ukuthi amajekiseni la azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye leSinopharm leSinovac atholakala kwele China. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni yeSinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 eofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasosha omzimba alakho ukulwisana legciwane leCoronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Ngilisi ukuba bahlatshwe okufana labantu ntwana abancinyane lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwe leli jekiseni kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise
ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo elophisi Banda, umqondisi wenkampani yeGamma Medical Laboratories, uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomva.
Kahle msebenzi imzekeliso wesando. Isando sibuye sithanga, so esithanga sisibhikile. Ungabe ulwethele izibhikile njalo nje, sisagcina sesinansi, siyaphexa, siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu, umuntu laye elokuvikela kuvikelela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo uyakwanisa ukuyithundubeza ivirus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana God knows Masuku.
Lokhu kuzenzela labo ade bebengani abanaqiniso layo le vaccine ukuthi la bazi phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le ele vaccine evikela umkhuhlane wecorona.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Amapolisa aqhubekela phambili ebopha abalandeli bebadlale MDC Alliance enza imhlangano endaweni ezijeneyo. Enza lokhu ibadlale ZANU-PF liqoqa imihlangano ezabelweni zonke zelizwe. Amapolisa asanda kubopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance Maswingo, Mashonaland West kanye le-Harare ebethesa amacala okwephula iziqondiso zohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini ole-COVID-19 lockdown. Lokhu kusolwa ngumanyana wezwekazi le-European Union owethule umbiko namhla enkundleni ye-Twitter othi kukhanya engani imithetho eZimbabwe isetshenziswa ekuncindezeleni uzulu. Ilizwe leMelika lilombono ofanayo. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi akumelanga ibandla leZANU-PF lisebenzise imithetho ngendlela eveza sobala ukuthi lifuna ukuncindezela uzulu. Kodwa umnumzana Kazembe Kazembe, ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi kungamanga ukuthi basebenzisa imithetho ngendlela encindezela ababandla aphikisayo. Umnumzana Simon Kayamoyo, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi bakhuluma abangawaziyo abantu bakwele Melika kanye le-European Union. Kusenjalo uyakhala umnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, olilunga leMthwakazi Republic Party, wathuthulwa phandle kwenkamba yamapolisa yakobulawayo ngesikhathi bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo okwakuthiwa ubothiwe.
Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elokhu liqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abazi kangcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlangu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithema ngibangula, ngathola ama-pieces of metals okunjengalokhu kutholwe ngabanye nje abanye abangufula ababadubulekayo.
Welatshiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidoli leyo. Engikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelela ukuya kudokotela onguye okumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela. Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezitina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudu lesikhiphela phandle besithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali. Uzo esasiwubuzile ukuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilanda ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi size sicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.
Lo ngumnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma leStudio 7. Kasithenelisanga okhuluma loSenior Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa ngodabalolu ngenxa yokuthi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa amapholisa ake yabika ukuthi abantu beMthwakazi Republic Party bayenza udlakela olumangalisayo phandle kwebulawayo Central Police Station.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Bazondile abaqotshwa kudalela eParliamente abathi ibandla leZANU-PF liphehla ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqela ele-MDCT, People's Democratic Party lamanye. Umnumzana Kucacaphulu osanda kususwa kudalela eParliamente libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Rukanda wacela usomlomo wedaleleli ukuba abike ukuthi LPDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla leZANU-PF yilo eliphehla konke lokhu.
Yibo nabo uMathibenga la yena lo uMabhala Incwadi was a candidate eMashwingu under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena userecall abantu bePDP ungusecretary general weparty kaBiti. Speaker la yathatha incwadi leyana ayibale arecall you know ama members of parliament. And uSpeaker wayetsheliwe ngoba iattempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurecall amakhansela. USpeaker wabhalela incwadi watshelwa ukuthi uSG wethu ngubani. Lo muntu osirecallayo is not our member. USpeaker uyakwazi. iZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lezani isitulo esokudecide ukuthi into le zingayisebenzisa. Ilamandla abalamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, it's a man that are abusive.
Kodwa uMnumzana Ngqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi, kumele uphulu uMnumzana Tendai Biti labanye, abasanda kususwa edale lephalamende, bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo, kodwa noma ikhothe ngokwayo yenza iruling naleyo, ukuthi bona akabasilo ngaso malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma soqala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla ngaseyilo lunga le-PDP. Lokho kukhona i-constitution yethu la bayakwazi ngoba sabhala sisonke.
UMnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi ngabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani, kanti uthilina, kanti livumelane, kanti kurikholwa nxa into zenu siqondile. Indaba leyahambi libuyele ekhothi, libuyelane ekhothi lebisale ekhothi khona ngale ukuthi thina sesirikholwe kubi. Njalo sibona ngazathi iZANU-PF yiyo enjani eyenza ukuthi silwe. And then lethemba ukuthi ujudge will throw that case away. Mbuza lihleka ubula ukuthi kanti nxa usilwa lo mfazi wakho endlini yakho yokutheni indoda ngomunye umama ngokhozi ukuthi lime. Akulani lathi it's because lonke livele we are a creation of falsehood. We are a creation of people who had no agenda, we are a creation yamakhiwa. iZANU-PF, we have no legal right or legal stance. Yokuthi singakhozi ukuthi abantu be recallani. What for? Asilani lakho, sebe singekho lapho abahlala khona ama meetings abo. And njalo we are not there. Ukuthi ufundisa amanye amaphathi ukuthi berane njani amaphatha. We are very comfortable. Thina so far nxa ngaphambanisi. Sile one muntu esamrikholayo ukillership. Ngezindlela laye azibonayo ejeziswa yiphathi. Otherwise we still command two-thirds majority in parliament. Hathi abake besishiye.
UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akunancedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ngokukhokheli kukaNelson Chamisa bayabesaba kumangalisa bafuna kube yi-one percent. UMashaba uthi sihambe ekhothi, kambe singahamba ke silande isilwane sisikhangele. Ikhothi yeZimbabwe is captured as well. Yikho phela yiyo yanika iZANU-PF umbuso. Yathi ngingagwa uwinile kodwa izeki ya-announce ama-results amathathu achiyeneyo. Kuye ekhothi vele yuphethe isikhathi. iZANU-PF capture ikhothi, capture i-army, capture bonke ama-security forces.
Ele milika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kwenziwa libandla leZANU-PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi abasebenza kwezempilakahle kule Melika abadabuka kuzwekazi le-Asia sebebandlululwa ngabanye abamhlophe abacabangela ukuthi yibo abayenza kube le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ye-Facebook isivimbe ukwethulwa kwembiko kaMnumzana Nicolas Maduro, umongameli wakwele-Venezuela okuthiwa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko enkundleni le ngomkhuhlane we-COVID-19. Kuthiwa wethule ividiyo eveza ukuba sokulomuthi owelapha i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebedlula izigidi ezilikhulu 126 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli isibhedlela lesi sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million.
Namasiko wenzi wemandla lo baba mkhulu babelo bola usenzi
ikhalo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi maduna mafu isicoco seqhawe lelizwe. Sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Ndlalela Mangwendiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba ihero inational hero kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene. Manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyinongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjwe lidale leZANU-PF Politburo.
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 that ZANU-PF kuphela. Asozungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yikho ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isindaba yepolitik isindaba yepolitik nxa isindaba yepolitik wena ongekho kuqembuleli noma usebenze kanjani asozuthole isicoco lesiyana. Yikho ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaze uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angachaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni. Lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla wazanxifa anxife anxife anxife. Ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumende. Kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitiki liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally totally separate from ipolitics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo. Ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile.
Udaba lethuluma lapha namuhla. Besixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Ndlahla Mangwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngcinamasiko wenu. Owangusenziwe manje.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
ukuhlangana njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zama ukubana siphakamise imiphefumulo yabadangeleyo kuleliya iviki ngathi mina sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulunywa yinkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpelampela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela kodwa wasenanzelela ukubana lanxa elawo amabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zenyama zigcwaliseka wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe kodwa ke namhlanje lapha nxa saqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika 7 uthi uJehova uyakukulondoloza ebubini bonke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwe ligcwele ububi ilizwe lonakele abantu abasathembani ubutsotsi inkohlakalo ukwenza zonke izinto ezikhohlakileyo ezimbi zikhona phakathi kwesizwe ngiyake ngithi ke nxa ngihambela ezibhedlela bakhona abagula imikhohlane abayigula nje imikhuhlane kodwa ngingahambela esibhedlela kusukubana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalethekelele khona selisiya lapho elihlala khona baleza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo abantu kabasalunganga abantu sebesesabisa abantu sebeyizilwane xa uhamba phakathi kommango kungangcono ubone ubabhemi kungangcono ubone imvumbi imbuzi kumbe yona impala kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi ububi buphuma emlonyeni wabo lengqondweni zabo bangashaya amathayi lamasudu omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje abanye ngikhuluma kunjenje ngabakhulumisani labanye abantu abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu nxa ngithi ukuthonta igazi angithi ukubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi ngenxa yobubi esiyibo bona abantu bangahlaliseki yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobo esibubonayo buningi ububi esibubonayo sesizitshayela imikhuhlane sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo kubana siphile bona bayazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi abantwana balalela abazali abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebexubha ngabe kuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini uNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu asikhulekeni baba Thixo silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza kufikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo
siyabonga kakhulu untungamile Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo, zulukanda bamthokazo omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gove. Namhla kuhlelo sihlolisisa indaba yeJackson leSinopharm elisetshenziswa elizweni ukuvikela iCOVID-19. Kuhlelo silothando lwenkosi Inkomo owenhlanganiso yeIM for Bulawayo Fighting COVID-19. Siphinde sixoxe njalo labalandeli bomsakazo weStudio 7 abaphila kwele South Africa, Witness Mpofu kanye lobutho lezimcini. Kwele South Africa zulukandaba kulabantu abedlula 52,600 asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gcikwane. Saqala ngokuzwa umbono kaThando lwenkosi ngalolu daba. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kandlele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Ene okwesibili, abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Njengoba ivela khona eChina, babuza abantu abaningi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lokuthikaza nxa sikhuluma ukuthi hayi, kanti i-vaccine bantu, asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Ngombono wakho, kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuze abantu bakwamukele leli Jackson ngobuningi babo?
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisane kabanzi ngale vaccine leyi. Ngiyazethi i-government yethu isike yakhuluma ukuthi hayi, kumele intathele izindaba zincediswe, zihlonyiswe ukuthi khona zizanelise ukuthi zibhale indaba kakuhle kabanzi ukuze abantu bazwisise nge-vaccine. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole i-information ecacayo. Singayenza njalo, abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ngokuvaccinate, asilabo abantwana bavaccinatewa every other day, bavaccinate abantwana measles, bavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19.
Hayi, siyakuzwa Nkomo. Siyabonga ngokungena kuhlelo othi sizwe imibono yabanye ngalolu daba. Sizwe nombono kamnumzana uWitness Mpofu, isalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Leli Jackson, abantu abaningi hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli Jackson ngenxa yalama-theories, lawa ama-theories amaningi la kusuke ebantwini abaningi, ngoba abanye bawathatha nje lawa imigomo leyo. Kodwa hayi, mina kumanje hayi kayithathi le migomo leyo. Siredi nje ukuthi uma kungathiwa ngiyithathe.
So wena uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe?
Ya, into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi beyithathe leyo mgomo. Sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane leyo. Prevention is better than cure. Ngoba lo mkhuhlane lo is real, COVID-19 is real, uyabulala. Yeso sikhozi umkhuhlane okhona nje kumanje, and inkinga enkulu esibhekane nayo.
Yebo-ke zulukandaba liyamuzwa uWitness Mpofu. Umpofu khanya ngani uyasekela okushiwo nguThando ngendaba yokufundisa uZulu ngaleli Jackson, esithi kuyinto eqakathekile kakhulu. Sigqiba uhlelo le true ezulukandaba, asizweni umbono ka Butholezwe Mgcini.
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo nge-vaccine ngesikhathi isiza. So yikho abantu uthola ngani ukuthi abanama-doubts. Funeka ukuthi abantu bona banjani bafundiswe, bakwanise ukuyemukela, ngoba uma sesizwa bathi le vaccine iyasebenza, iyabasebenzela kwamanye amazwe lapha sebeyithole khona.
Hayi, siyabonga Butholezwe ngokungena kuhlelo. Zulukandaba, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Asidibaneni kuhlelo Livetalk The Connection ngolwesibili, lapho siqhubekela phambili sihlolisisa lolu daba. Ake zulukandaba, isikhathi sesidlunga mangoyi olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gove, mthakazo omuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike Gove. Wezemidlalo, uJohn Vatsibanda, usomabhizimusi wakwaBulawayo, usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weHighlanders Football Club. Ukhethwe namhlanje kukhetho olwenzelwe eHighlanders Football Club House. Unqobe umnumzana Kenneth Mhlophe, obebambe isikhundla lesi okwesikhatshana. Omunye okhethiweyo ukuba engene ku-executive yeHighlanders Football Club ngumgcini Mafu, osengu-committee member. Buzokuya-ke unobhala jikelele uMorgan Dube. USibanda ubonge kakhulu abantu abamvoteleyo, lalabo athi kabamvotelanga, esithi yena uvele uzimisele usebenzela iqembu leHighlanders Football Club. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni
ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kodwa lokho kulabanye abantu abathandanavuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMtokazi Republican Party wajujulwa ngamapholisa. Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcini sihlalo omutsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.